Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba lamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 3 Ntulikazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle luthi phakathi kwabantu abalithumi lambili abafunyanwe legcikwane le coronavirus izolo abalithumi ngabavele e South Africa, kuthi ababili bathelelwe igcikwane leli beselizweni.
Okunokubuya kuhluphe futhi ukuthi abantu bayasondelana nasoze bayekela ukusondelana ngenxa yokuthi la nxa sikhangela amabhasi kakhulumi endawo ezupho ayathwala 75 ngingahlangane nile standing mhlawumbe.
Inhlanganiso emela ilungelo labodokotela ithi uhulumende kumele aholise izisebenzi zakhe ngedola lemelika kuphela ngoba sokuyilo lodwa elifunwa ngabezidolo.
Ilizwe lilayo ke imali yangaphandle kwelizwe. Siloqiniso ukuthi ilizwe kalila mali yangaphandle kwelizwe.
Ibandla le-MDC Alliance lithi kulesiphatha amandla sebandla ebesithunjiwe ngabantu abangaziwayo satholakala izolo sifile.
Ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele kungabangela na ukunqotshwa kukamongameli Donald Trump kukhetho oluzayo kunyanga ezilitshwana ezilandelayo.
Lo mongameli lo owadlulayo Obama bake bangathi bayahlasela umkhuhlane lo okuthiwa yi-Ebola. I-Ebola yathi iqalisa e-West Africa. Bahle baqoqa, baqukuma, bayakhonala ukwenzela ukuthi bazame ukusiza.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi phakathi kwabantu abalithumi lambili abafunyenwe belegcikwane le-coronavirus izolo ngemva kokuhlolwa abalithumi babo bavele kwele South Africa, kuthi ababili bathelelwa leligcikwane beselizweni. Lokhu kutsho ukuthi sebengamakhulu ayisithupha lethumi lasikhombisa 617 asebehlasele ligcikwane leli elizweni. Phakathi kwalaba abayisikhombisa sebatshona, kwathi abalikhulu lamathumi ayisikhombisa lantathu 173 basila kuleli gcikwane. Ukuze sihlaziye ukukhuphuka kwenani labantu abatholakala belegcikwane le-coronavirus elizweni phosensu kuzonke, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lomnumzana Thembelani Dube, isiphatha amandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Abantu ulwazi lokuthi umkhuhlane we-COVID-19 ukhona elizweni balala ulwazi, kodwa ulwazi lwakhona lucina khonapha ekuthini kumele bagqoke amamasi, kodwa ukuthi kumele bagqoke kwesikhathi esinganani kungathiwa kakukacaci, ngoba ungananzelela odokotela baye bekutshela ukuthi imask isebenza up to almost 4 hours amahola amane. Kodwa thina njengabantu, njengoba vivele sizidubekela, siyagqoka imask ilanga liphuma lize liyetshona. Khonaphana uyabe ungasakwazi ukuthi kambe nxa ngiyigqoke from ngosikisi ekuseni kuze kuyefika futhi ihola lesithupha ntambama, ngisavikelekile yini njengoba bayatsho odokotela ukuthi ngaveli bemanzi kayisasebenzi. Okunye okubuya kuhluphe futhi ukuthi abantu bayasondelana nasoze bayekela ukusondelana ngenxa yokuthi la nxa sikhangela amabhasi kakhulumi endawo ezupho ayathwala 75 ngingahlangane enye le standing mhlawumbe. So khonokana sokusenza ukuthi vele abantu baminyane, i-social distancing lenamba i-physical distancing esingayitsho ukuthi abantu baqhelelane kayisozivume ngenxa yokuthi nxa sihlezi esitulweni esisodwa sebhasi vele sesithelelana nalo mkhuhlane nxa ukhona ngenxa yokuthi sesithintene phela i-social distancing lena kayiseko. Bukeli kathi esepalamende bekhuluma uminister, uzafica ukuthi bona ngokwabo bayawakhipha amamaski nxa bekhuluma, bengikhangela i-senate kathesi emini namhlanje nxa bewakhipha bona ngokwabo. Wathi mo uZulu nje jikelele nxa eziqoqele emphakathini kuthi ukuthi labo bayawakhipha amamask. So konkana ikwenza ukuthi ama-local transmissions azahlale high, ngoba ngingahamba la nxa ngingena edorobheni zozenitshiselwa ngibe sengikhipha imask liyani.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi amanzi esilela edolobheni lakoBulawayo. Kungabe lokhu kumemethekisa yini ukusabalala kwaleli gcikwane, kumbe abantu sebekwazi ukuthi benzeni?
Ukuswelakala kwamanzi edolobheni lakobulawayo kungenye imbangela ezenza ukuthi umkhuhlane lo uqhubeke usabalale. Ngoba ungananzelela lapho kungela manzi khona, amanzi angafiki khona ezindlini, abantu baye bebuthene bemelele ibhawuza. Nxa bemelele ibhawuza uzafica ukuthi abantu baye bevele beziqoqela beyisiqumbi. Ibhawuza ke nxa isifika laphana lapho kuba lohlupho olukhona. Ngenxa yokuthi abantu sebeminyana lo lalowo yabefuna ukuthi asondele duzane lebhakede lakhe, asondele duzane lebhawuza. Labantwana abaningi uyafica sokuyiba bathatha amabhakede lokhu buwachova kholaphana nxa ibambalelana ibhakede, yabambelelana ibhakede, kambe nxa yele gciwana anti ibhakede lele amabhakede wonke lawana asesuka esebambele lo gciwane le-COVID. Ubusufica ukuthi lezibhoraneni lapha nxa abantu besiyamkotshoza, bayakotshoza bapompeli, abala ama-gloves kabalani. Nxa kuyikuthi umuntu lwana ulala igciwane ebelokhu ebamba amakhala sesula lapha laphana, eqeda lapho nxa sokuyikuthi nguye osesiyapompa la usehamba futhi ebamba leyani impompi eyiyo abayisebenzisayo ukuthi umbe singathi insimbi yonlana abapompa ngayo. Ukuthi bakhona abanye abantu abacela amanzi ezindlini zabanye. Nxa kuyikuthi umuntu lwana usefikile emzini wami uzosebenzisa impompi yami elokhu eyibamba, angila sanitizer mina emzini wami ukuthi ngizamnika ukuthi kanjani asanitize. Isikhathi sokuthi ngibe lokhu ngisithi geza ngesepha nansi yalapha nxa ukuthi ngilodiyondelwa abantu abafuna ukuncediswa ngamanzi khona ukukhanya lakho kuzenza ukuthi vele igciwane limemetheke. Njalo kulezi nsuku kukhona okuthiwa ngama-water kiosk, yona liyani tape nxa kuyikuthi lanxa engaphandle kusenzela ukuthi bangasondeli lapho okuletanka khona. Labana abantu ababamba impompi bebaningi nxa kuyikuthi ukhona olala igciwane liyasala khonaphana ngenxa yokuthi akula muntu osanithayizayo kumbe akula muntu yabe lesepha yokuthi bageziswe labo bantu.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. So elwela ilungelo labo dokotela eZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithi uhulumende kumele aholise izisebenzi zakhe ngedola lemelika kuphela ngoba sokuyilo lodwa elifunwa ngabezitolo. Linhlanganiso ithi ukuholisa izisebenzi ngedola leZimbabwe kumbe ngenye nje imali yakwamanyamazwe yikuziqila izisebenzi. Umbiko lo uza ngesikhathi abongi bephakathi kokukhalala umsebenzi bekhala ngeholo eliphansi. Ukukhalala umsebenzi lokhu sokubangele ukuthi ezinye izibhedlela ezifana leParirenyatwa zixotshe abongi ezindlini zikahulumende lapho abalotsha khona. Isibhedlela lesi silobele abongi incwadi izolo sibapha inyanga ezintathu ukuthi baphume kulezo zindlu njengoba bengasayi emsebenzini. Uhulumende wengezelele izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso esingamachumi amahlanu ekhulwini i-50%, njalo wazipha imali ethiwa ngama-allowances aphathelane lokuzivikela umkhuhlane we-coronavirus eyimali engamadola kwele Melika angu-75 umuntu ngamunye okwenyanga ezintathu ezilandelayo. Kodwa izisebenzi zithi imali le inlutshwana. Uhulumende laye uthi kalayo imali yokuzihlawula ngedola leMelika. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lonobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Ilizwe lilayo ke imali yangaphandle kwelizwe. Siloqiniso ukuthi ilizwe kalila mali yangaphandle kwelizwe. Nxa sikhangela ke emsikini omnyama kumbe ku black market kumbe ezitaladeni nje lapha awusibona limali ke igcwele umangalisayo. Limali ngabe igcwele njalo ezindlini zabantu sibona phela beyijinja lapha ezitaladeni. Laye uhulumende sibona amanye ama services akhe phela kungaba ngo excise duty abhadala ngaleyo mali. Labaqhatshi labo nxa sikhangela ke ama-products lama-services abo bavunyelwa ke ukuthi becharge nge-US dollar. Sibona lezi zinto zabo ziyathengwa sibili nge-US dollar loba nje abasebenzayo bengayinikwa. So imali ke ikhona sibone ke uhulumende ke imota azithengayo azithengela ke abakhokheli kuhulumende zimota ezithengwa ngemali ke enkulu kumangalisa yangaphandle kwamazwe labo ama individual abantu nje abaya importa ke amalamborghini ke lezimali imota ke ezidulayo konke lokho kutshenisela ukuthi imali le uhulumende othi ayikho phakathi kwelizwe ikhona leyo mali phakathi kwelizwe
kodwa uhulumende uthi imali kalayo kanti njalo uthi umumo usumubi kakhulu ngenxa yomkhuhlane wecoronavirus
enye yankhona yiyo abayijontshayo bona ke abakuhulumende beyikhipha ke ngaphandle kwelizwe ukuze phela bekwanise ukuimporta phela labo olambogini bankhona so imali ikhona enye yankhona iyajontshwa ikhitshwa ngaphandle kwelizwe yibo bona abakhokhelayo so asivumelani labo nxa besithi kayikho esikunanzelela ukuthi imali leyi abafuni ke ibanjwe ngabayanga bafuni ibanjwe nje yithi ke abayanga ayifuni abafuni banje ke nguZulu babe lokho beyithola nje beyichisa-chisa ukuze ibe nengi bebe sebenika ke thina ke amaphepha angasebenziyo bethi yiwe esizathenga ngawo bephinde bewale lawo maphepha nxa sesibuya lawo sizothenga ke esikufunayo sibona ukuthi ke ubuqili obuyenziwayo ke ngabamabhizinisi ndawonye ke labantu ke abakuhulumende
umnumzana Jafet Moyo nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare Ibandla leMDC Alliance lithi iziphathamandla sebandla umnumzana Tinos Jinyoka obelesikhundla sokukhokhela inhlelo zesigaba semberengwa North utholakale efile ngemva kokuthunjwa ngabantu abangaziwayo. Leli bandla lithi isidumbu sikaChinyoka owathunjwa ngempela sonto sitholakale emgodini weChabudapasi Gold Mine. Imizamo yokukhuluma lamapholisa ngalolu daba yehlule izolo. Sizalethulela okugcweleyo ngalolu daba lapho sithola imininingwane epheleleyo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi kulamalunga edalelwe ephalamende amahlanu asehambise emthethwandaba udaba lokuxotshiswa kwabo kuleli dale libandla leMDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khupe. Amalunga la angamakhosikazi ngathi uBasilia Majaya, Macharirwa Mugido, Ana Nyambo, Francisca Ncube, Lonoma Themba Ndlovu. Iphephandaba leDaily News lithi icala lenkohlakalo eletheswa owayengumphathintambo wezisebenzi zikahulumende unkosikazi Prisca Mufumira lo wayengumabhalane wogatsha lwakhe umnumzana Ngoni Masoka seliqalisile ukuthoniswa emthethwandaba. Leli phephandaba lithi ababili laba bazame ukuthi icala labo lidluliselwe phambili kodwa kwehlula ngoba umtshutshisi wathi kumele lithoniswe. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Abantu kumele sikwazi ukuthi ama-sanctions afakwe nge-attitude leyana eseZimbabwe. Njalo into le eyokuthumba abantu, those people are the same people abathumba uDr. Lwana uPeter Magumbeni. Into efana lakwena leyo eyenzakalele umfoka Chamisa le. The method esetshenziswe kuye yena le ane asetshenziswa kumagumbi kuPeter uDr Peter Moyo and uDr lo thina sasiloko sifunukwazi ukuthi kanti uphelele ngathi ekugcineni ungathi kwezweni ngaye waphola le research ayezwayo kuye batholeni even nalamuhla siloko sisafunukwazi ukuthi kwenzakalele ngoPeter Magumbeyi lo udokotela Lwana kwagcina kwenzweni kwabanjwa bani ama-investigation la abahlala besithi ba-investigator umnaka kwale cabinet yakhe iphelele ngaphi hhayi but vele we don't expect anything ngoba vele yi-nature umgalo wevele ehlala esenza njalo la abantu bebulawe abe sikhuluma isikhiwa sakhe siqatha athi if there is someone who has got any exhibit and whatever let him come in front all those things
wafakisa kanjani yazi ndoda wena mpofu lo wena ma ungayazi ipolitiki ungakhulumi ngoba ama-sanctions uyabona ukuthi iZANU-PF yiyo ezifakela yona babhizi bathumba abantu bayenzani yonke into le bayenzayo wena tsho ukuthi kahle kahle awufuni ukusitshela iqiniso ukuthi wena nomakhuphe nithengwe iZANU kunjena nje wena uyahlupheka umakhuphe ungcono uyidlile imali yeZANU wena-ke umsebenzi wakho ngwani kahle kahle awufundanga nokufunda wena mpofu wena kumele uhambe uyehlala emahlangeni then ubheke iy'nkomo zikababakho even umntwana ona-5 years into leyo uyikhulumayo nje ngeke aze ayikhulume uchamisa ufake ama-sanctions njani uyakwazi ukuthi ama-sanctions ahamba njani you know ukuthi what causes sanctions noma uyakhuluma nje ufuna ukuthi nje ukhulume ngoba nanku uzonde uchamisa ngendaba ye-jealous yazi bantu banikekeni i-jealous
linjani mthakazi linjani mthakazi ngiyalivingelela ngo-counter sibanda lapha ebutswana abantu abasasele umcabango ngokuthi ama-sanctions afakwa nguchamisa ka-wasting their time ngoba indaba yama-sanctions ubani nobani uyayazi ukuthi ama-sanctions afakwe ngenxa yani afakwe ngenxa yokuthi imfanelo yabantu eZimbabwe kayihlonitshwa khonokho lokho lokubona kuqhubeka abantu bethunjwa abantu betshaywa abantu behlukuluzwa yikho okukhoza ama-sanctions kayisiyo chamisa njalo ama-sanctions kayisiyo afundisa amasotsha ukuthi bahlukuluze abantu nokutshaya abantu lanxa ama-sanctions angakhitshwa pho-ke ukutshaywa kwabantu nokuhlukuluzwa into yonke i-discipline yamasotsha lamapholisa leyo bazayimisa na ngoba lokho bekuvele lokho kusenzakala ngaso sonke isikhathi ama-sanctions engekho amasotsha eZimbabwe lamapholisa eZimbabwe avela katshana elokhu ehlukuluza abantu abantu bethunjwa abantu bebulawa kungela ama-sanctions kungelani njalo ama-sanctions kafakelwanga omnye lomunye afakelwe wena umnanga kwalowo ne-cabinet yakhe enlutshwana but still we still see them traveling besiyale lale though ama-sanctions ekhona ama-sanctions ka-disturb i-budget yemali eseZimbabwe etshontshwayo esiwale lale ngama-sanctions yiyinayenza ukuthi kube njalo so sicela ukuthi abantu mali zi-understand ama-sanctions has got nothing ukudisturba i-economy eZimbabwe bangamisa ubusela babawenzayo babe nokwazi ukubhajetha imali kahle kahle into izakunto zokuzobara ispecial ukusela nobudlangudlangu loba babawenzayo ye asuthi into kachamisa asonto ekhozwe kuchamisa leyo never ngibingelela umfowethu usa-Brighton khonaphana e-TS lona Brighton labantu abakhe ngiyalithanda ngiyalikhumbula kakhulu siyabonga unkulunkulu aligcine impela alifikele kulo mkhuhlane la wantu wonke nje khonapho e-TS laphana ngiyalibingelela kakhulu amen
sawunani basakazi be-Studio 7 hayi umandla mandla Khumalo phuma kwelasejoloju hayi ngapha thina siphila ukeli sinkomo nje hayi sizawuthiwa sigqoka amamaski nje hayi sigezi izandla nje hayi thina siyazilutho ngapha lathi siyafuna ukuzofundiswa hayi sithi uzodlula lo mkhuhlane hayi sibekezeleni sarani kahle
vuko abasakazi be-Studio 7 nitholani emahlabezulu Indaba ye accountability lay ebikhulunywa ngobaba uChuma ayi ingana ngizwanani laye leyo angiyazi leyo kuvana nje lengane kana yabo mvundla labo ntelecha into le accountability eZimbabwe uma umzali ipentsheniya ogogo nabomkhulu bephiwa mhlawumbe i200 pound esithenga i2kg yechukela ngelanga kube imali ayiphiwa ngeviki leyo yebo kade iziqhuma lezijumba lezigcwele ama-border gate lemadrobheni indawo zonke lezi izikhitshwa ngubani zi-withdrawa ngubani who is behind izijumba zonke zonezo ezithwelwe ngabantu kade sikulayena li-10 bond yale entsha le isigcwele if you go kubobhay bridge uye ngaphi igcwele indawo yonke iphume ngawuphi umnyango ikhitshwe ngubani ngumntakabani ngemvumo kabani ngukhazini kabani le indaba ye-ecocation nje into encane le ikuthi maybe ubone uhulumende laba kabakho khonapha kuma-agent one lawo kodwa-ke ezijumbene lezi abazidefendayo abangafuni ukuzikhipha uthi kanti umuntu ngelanga uma evunyelwa ukukhipha i-200 pound umntu kuthiwe buya next week ngolwesithathu uzothatha okunye okuncane okungaka khathi izijumba lezi ezithwalwa ngabafana obhudi labosisi laba abazitshintsha ngezikabani zivela ngaphi so bangaze baqhamuka le accountability ekhokheshi ochuks lapho ngiyamuza ukuthi uzame ukudefenda ngomuntu wesindebeleni uza kuthini ngoba ibhatsha ligqokile lwani lele vele lingumhlwazi elilumayo ekholeni lapha lenqulwini azame ukulihlohla kodwa-ke iqiniso lami engifuna ukulibuza kuyichuks lani lina basakazi be-studio 7 kanti izijumba lezi ezithwele ngabafana zivela ngaphi singakaze siyehlolisisa indaba ye-ecocation ngiyabonga ngincubelo
linjani masakazi hhayi ngiyabonga nengikuthoyo kuphela yikuthi hhayi ibhathi kalihlohla asisafuni ukubuswa ngabantu besishoneni abantu besishoneni sebebuse kakhulu bayehluleka ukukhokhela abantu i-corruption kibo ngoba bona bahlohlana bodwa emsebenzini ake kubuse omunye umhlobo uChamisa laye vele lishona abantu besishoneni babavulalile isilizwe lali-right leli baqalisa into zabo ze-corruption ake kubuse omunye umhlobo ke kuma ukubusa abantu besishoneni lo babuthi yena uChamisa i-tribalism asikhulumi nge-tribalism indaba kungakaze kubusa omunye umhlobo amashona yiwale-tribalism ake kubusa omunye umhlobo bakithi kumbe ilizwe liqunywe phakathi abantu besishoneni yibo abehluleka ukubusa yikho okwenzakalayo ngiyabonga
sanibonani 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 ku-studio 7 sanibonani lonke basakazi be-studio 7 siyajabula phela ngoba niyasithumelela yonke into eyenzakala eZimbabwe ukuthi kwenzakalani siyajabula kakhulu basakazi be-studio 7 le yazi mina ngizwa ubuhlungu indaba le kamakhuphe le umakhuphe ubhizi uqotshisa abantu ephalamende kodwa ene abantu laba uzulu avota evotela abantu akavotanga bevota under uChamisa abazange bazibazi bavotele umakhuphe so umakhuphe udlala ngaphi uyasidelela lo mama lo sidelela kakhulu kanti vele umama lo unjani vele wakuwabonapho yena umama umuntu omdala odwa ufuna ukuba yipresident kodwa ugunda ikhathi and futhi ngizwile omunye umfo lana esithi yena ungumpofu ngizwile omunye umfo esithi ungumpofu ethi ye uChamisa uhambe siyafaka ama-sanship
lithola njani basakazi be-studio 7 kanye labalaleli siyalibikelela ngothando olukhulu ya ngilapha endabeni yendaba eqondane le-ecocation ithi nxa i-RBZ imisa i-ecocation idinga ukuthi ilungisise udaba lwemali kayilungisise ndawo zonke la kuyo khona ngapha ingajiki kungalunganga ngoba laba bezithwele nzima ngama-ajenti ema-ecocation alawo besi-charge imali nxa ufuna ukwenza i-cash out ugcine afulelana phakathi laphakathi uhlupho vele sikhathaza ukuthi imali bayithathanga yona i-RBZ iyeproduce imali kodwa ufumanisa ukuthi imali emabhenki kayikho itholakala kuma-ecocash agent so kayilungisise ndawo zonke kuqonde ndawo zonke akhona ukuvala ngapha ngapho ukube kungalunganga ngakuthi nxa sebevala ama-ajenti siyebona imali sikhona ebhenki akhona ukusitshayisa ngamakhanda njalo futhi nxa sithenga sisebenzisa yona i-ecocash imali intengo kazifanane zingaze zatshiyaniswa so-ke yinto yabendaba ebuhlungu kakhulu ngaba ulungise ukuqonde ndawo zonke ngiyabonga
salibonani lonke bantu baka-studio 7 abalalela eyi mina bengifuna ukuthumela imali namhla engange-3000 ipula ngisebuzwana. Uma ngifika bathi i 3000 ipula uyithumela nge 900. So wesh ngibona ngathi kuyasikhama kuyasisinda kakhulu lokho. Angazi ukuthi kuzaphela ngani ngoba sagcina sehluleka lokuthumezela imali. Ohambe ngithumela i 3000 then bathi bafuna i 900.
Njani basakazi, i-ecocat isibili yinto engafunekiyo. Alibala ivalwa okokugcina isivalo ngoba ibisiki double 5 times ukuthi dabula kwabo bethenga betshintsha injalo i-ecocat kasiyifuni kayivalwe ithi incindezelo kubi.
Lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump wetheswa icala lokungaphathi ngobuciko udaba lokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus ngezinye izalwane zele Melika. Amalunga ibandla eliphikisayo lama-Democrats athi uTrump kasukumelanga phezulu kuqhamuka leli gcikwane njalo bathi nguye otshotshozela ukubuthana kwabantu bengagqokanga ama-mask. Ngalokho abavoti babikwa bezamhlamukela kukhetho oluzenziwa ngenyanga kaLwezi kuwonalo umnyaka. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leTexas, umnumzana Rafael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi ubona ukuphathwa kwegcikwane le-coronavirus ngumongameli Trump kuzathatha ndima bani kukhetho.
Ngibona angathi umnumzana uBiden njengoba eke wacebisa lapha ikuthi bona lo mongameli lo owadlulayo Obama bake bangathi bayahlasela umkhuhlane lo okuthiwa yi-Ebola. I-Ebola yathi iqalisa e-West Africa. Bahle baqoqa baqukuma baya khona ukwenzela ukuthi bazame ukusiza bona laba abasebehlaselwe yilo mkhuhlane. Engibona ngathi mina nxa ekhuluma ukhuluma into ale experience layo. Yebo kakufanani i-Ebola le COVID-19 ngoba le yehlula ukuthi ihlibanjelwe khona phana e-Wuhan e-China yasimemetheka umhlaba wonke. So ke angazi-ke khonapho, kodwa ke njengomuntu oseke wasebenza lo mkhuhlane kudala umahluko phakathi komuntu oke wenza into lo muntu ongazange enze lutho ophonga ucabangela umbongeka ongakwaziyo ukuthi nxa esehlaselwe zinyosi endlini enzeni. Angithi omunye uyakwazi ukuthi nxa usuhlaselwe zinyosi thatha isaka ungene esakeni inyosi zizanamathela phezu kwesaka.
Sike sezwa njalo umongameli Trump ekhalakhala ngokuthi nxa ukhetho lungenziwa ngalokhu okuthiwa ngama-postal ballots kungaba lokuqilibezela. Usesesaba yini umnyama ongelampisi?
Ye, hayi, uzwakele sibili. Engathi uyakhalakhala, engathi uyakhonona, engathi galaqiniso. Ikuthi nje mina ngokubona kwamundo dokona uyabe bona ukuthi hayi okwinto okona kusoze kuphumelele kusekela yena. Then nxa kungaba njalo kufanele ukuthi ahle adinga amahlahla avitshe. Ngoba ngithi i-system yona le yakhala ngayo iyabe iyi-system eyabe ingeyakhonapha. I-system eyabe ikhangelwe.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leTexas, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekhona le eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Ugatsha lwezempilakahle luthi phakathi kwabantu abalitshumi lambili abafunyenwe belegcikwane le-coronavirus izolo, abalitshumi ngabavele e-South Africa. Inhlanganiso elwela ilungelo labodokotela ithi uhulumende kumele aholise izisebenzi zakhe ngedola leMelika kuphela ngoba sokuyilo lodwa elifunwa ngabezitolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.boandebele.com.